Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga jonga kande miri obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-28 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkampani yamandla kagetsi ezesa ithi uZulu kumele azimisele ukucitshwa kwegetsi ngamandla kunsuku ezilandelayo.
Sibona amanye amazwe njengabo Ngilandi befaka amasolar panel elwandle ukuthi ba harvest amandla akagetsa suka elangeni, kodwa thina ngapha lokho esingayenzi lutho, senza nje okwizinto okuncane kancane, akula serious commitment.
Inhlanganiso ezibiza ngokuthi imthwakazi diaspora exhasa ibandla le-CCC ithi izalandela izifundo eyazithola kukhetho lwebulilima ukuze ibandla le-CCC linqobe kukhetho lwenyanga ezayo emadobo le-insiza.
Sifuna ukuzwisisa kibo laba bantu ukubana kuyini okwasebenzayo njalo lokusebenzayo lokungasetshenziswa ekhetheni eluzayo emadobo le-insiza by-elections.
Ele Russia libikwa selifuna ukuvala imingcele yalo ngoba inkulungwane zabasakhulayo ziyasuka ngobunengi zibalekela ukusiwa empini yakwele Ukraine.
Okwenzakala e-Ukraine thina we believe ukuthi ipropaganda nje. E-Russia ayisoke yafaya defeatwa yi-Ukraine.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Inkampani yamandla kagetsi ezesa ithi uZulu kumele azimisele ukucitshwa kwegetsi ngamandla kunsuku ezilandelayo. Ukusilela kwamandla kagetsi elizweni kuqale ngeviki edluleyo kulandela ukusilela kwawo kwele South Africa. Kodwa inkampani yezesa ithi isizathu esikhulu esibangele ukusilela kwamandla la eZimbabwe yikungasebenzi kahle kwemitshina egaya amandla la okuza kwenza ukucitshwa kumemetheke. Izolo khona ngehola lechumi amandla kagetsi ehambe ilizwe lonke ngasikhathi sinye. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye, amagetsi ayahamba indawo eziningi, bathi bona kube kulokunye okungahambi kuhle eCaribbe mabe sitsho abezesa. Njalo kuphinde kube labanye abathi hayi amanye amagetsi okungakhulunywayo, amagetsi amanye adluliselwa eSouth Africa ngoba iSouth Africa ivele isengozini enkulu kakhulu. So awethu lawa vele mancane, amanye akhona abesedluliselwa ethengiselwe iSouth Africa. So yinkulumo ezikhona, kodwa i-official position ukuthi bathi bona abezesa kukhona okungahambi kahle eCaribbe basakulungisa. So into esuka iphambanise kakhulu ukusebenza kwama industry, iphambanise njalo lempilo zabantu nje in general, ukuthi nxa amagetsi ngekho kusuka kube nzima.
Ngokubona kwakho kuyini okungakusenzakala njengoba kukhanya kuqale ngemva kokuba le South Africa lithela lo selisilela amandla kagetsi sokwenziwa leyo kuthiwa i-stage 6 load shedding kwaqala eZimbabwe, kungakuhamba njani ngokubona kwakho?
Uhlupho lwamagetsi akwele South Africa luhlupho olokade luvele lusiza, yinto eliminyaka eminingi isiza. Umonga wayengumongameli weSouth Africa uJacob Zuma wayasabona ezama ukuthi kakulungisiswe indaba ze-Eskom. Kanjalo luhlupho olukhona emazweni ethu awe-Southern Africa oluzayo vele lukhona lusezweza luqhele. Kubangelwa ke izinto ezimbili, kubangelwa yikugula inguquko yezomumo wemkhathi, i-climate change, okwenza ukuthi amadamu ayiwo alezinjini zokugaya ugetsi angatholi amanzi eneleyo as in the case ye-South Africa. Bese kuphinda kungezelelwe yi-mismanagement eyokuthi besilokhe abantu, inani labantu likhula, inani lama-industry e-South Africa likhula, i-demand ya yamagetsi ise ikhula kodwa bengalungisi amanye ama power station agaya ugetsi so khona lokho kwenza ukuthi kube le crisis kodwa yinto okumele ukuthi ngaba bakhokheli baqala bayibona 20 years ago baqalisa ukuyilungiselela kwaqalisa bese kusithi okunye njengemazwe ase angekusengezansi le Africa si relaxe kakhulu silelanga eliningi esingasebenzisa ukugaya ugetsi kodwa ke kakubanga loku investa kakhulu kuloko esikuthi mina yi renewable energy emele ukuthi ngabe yiyo encedisayo kakhulu sibona amanye amazwe njengabo England befaka ama solar panel elwandle ukuthi ba harvest amandla akagetsi asuke elangeni as much as possible kodwa thina ngapha lokho esingayenzi lutho senza nje okwizinto okuncane kancane akula serious commitment iSouth Africa injana kubana isikhomo isiyaqala kudala layo yafaka ama panel elwandle kwangezelelwa ugaya kukagetsi kangifuna ukukhuluma nge nuclear power station ngoba into ze nuclear zisuka thina ngapha eZimbabwe zingasihlupa kodwa ke into mekume ikubuyela back ekuthini abakhokheli bethu bayasidisappoint
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubexoxa icingweni le studio 7 esewange Inhlanganiso ezibiza ngokuthi yimthwakazi diaspora iqhube umhlangano izolo lakuthange ntambama lezinye iziphathamandla zebandla le Citizens Coalition for Change ezibikwa silolwazi ngesigaba seMathabeleland South ngendlela yokufeza injongo yayo eyokuthi leli bandla linqobe kukhetho oluzayo olwama by elections oluzaqhutshwa mhla ziku 22 ngenyanga ezayo ematopo le insiza Ezinye iziphathamandla ze-CCC eziphatheke kule imihlangano zisebenzisa inkundla zebulenjini ezibalisa umnumzana Decent Bajila kucacaphulu Ntandondlela kanye lo Nomvula Mguni Nicola Watson lo Nonhlanhla Mlotshwa. Ukuze sizwe okuphume kule imihlangano usithandekile emhlanga weStudio 7 uqoxe lelunga lemthwakazi diaspora unkosikazi nokuthula gwebu.
Sizabe sixoxa lamalunga achiyeneyo njalo ulwazi esilutholayo kuleyi ngxoxo kumbe umhlangano ngiyokuthi siyalusebenzisa ukukhuthaza abasekhaya izihlobo zethu izinini zethu ukuthi bayebhalisa ukuyavota njalo lokhu kwenza kuthuthukise injongo yehlelo lokuthuthukisa lokwazisa lokufundisa abantu ukuthi bazi ngokhetho njalo lokuthi bayebhalisa ukuyavota ngobunengi babo
Siyabona ukuthi izolo belilomhlangano cishe ofanayo kuyini okuphume ku
besixoxa ngokhetho olwaba khona ebulilima lapho ibandla iso ye-CCC eyaphumelela khona njalo sixoxisana ngokuthi kwahamba njani njalo futhi besixoxa ngokhetho oluzaba khona ematopole insiza by election besixoxisana nje labo labe enhlanganiso ye-CCC njengabahlali kumbe ngathi njengezizalwa zeZimbabwe sisekela umsebenzi omkhulu abawenzayo khona ngale njalo sikhuthazana nje ngalokho abakwenzayo
kahle kahle injongo yenhlanganiso yakho ngeyani
uhlelo lethu lumayelana ngokuphathisa lokusebenzelana lokusekela amalunga ase phakathi elizweni eZimbabwe njengoba thina sizalwa zeZimbabwe esingaphandle kwelizwe injongo yethu ukusebenza lalabo abasekhaya sisekela lokhu abakwenzayo konke bona besekhaya thina singaphandle kwelizwe njalo siyafisela ukuthi ilizwe lethu lube la bantu abenelisayo ukuthi baye balisa ukuvota njalo baphumelele ukuthi bayo vota ngelanga lokuvota. Okuqakathekileyo ukukhuluma labantu abasebenza gadalala ebulilima abasebenza ukuze iTCCC inqobe. Sifuna ukuzwisisa kibo laba bantu ukubana kuyini okwasebenzayo njalo lokusebenzayo lokungakusetshenziswa ekhetheni eluzayo emadopo le insiza by elections. Amazwi abo alesisindo ngakho kufuze siwanike indlebe njalo siwakhuthaze.
Alo ke ngonkosikazi Nokuthula Gwebu, ilunga lenhlanganiso yemthwakazi diaspora, ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 esebilitane. Nxa ukhetho oluzayo lungaba lempumela engavunywa ngabamabandla aphikisayo, kuza kuba nzima ukuthi badinge amagqwetha avela phandle kwelizwe. Ngesizwe imbono wesiphathamandla sebandla lezanu PF, umnumzana Joseph Chuma exoxa logeyina kumede saidi weStudio 7.
Umnumzana ziyambe into ebeyikhuluma asiyonto emangalisayo njalo ethusayo, ngoba into eyenzakala emazweni wonke. Ukufake sobala ke kubana thina lapha njengelizwe leZimbabwe siyabonga usekelo lomzamo we-Law Society eZimbabwe esithe yaqeqeqisisa amagqeda ethu kulokho esithi electoral litigation, indaba zama-election nxa sezenzakele sezifuna ukuya emthethwandaba. Abakithi lapha sebekufundele, sebekwazi. Pho ke isizathu esiyabesho ukuthi una sibe sidinga abaphandle siyabe singesani, ngoba thina vele njengeZimbabwe sifuna ukuvuselela iZimbabwe. Amagqwetha ala aqeqeshe kakhulu njalo alolwazi olukhulu, bayakwazi ukuthi bemele indaba zona lezo. Ngakho ke kuyabe kuyisidinge kobani esokubana sikhiphe imisebenzi ezandleni zabo, sinike leyo msebenzi phandle. Ngapha sisithi sifuna ukuthuthukisa umkhono weZimbabwe, sifuna kulisa iZimbabwe. Asisebenziseni abethu, ngoba labo sebekufundele konokwana, sebekwazi ngempela. Akusela sidingeko ke sokudinga phandle. Yikho kuphela lokho okukhulunywayo. And nxa ngimuzwe kahle, ngibona ngani ukukhuluma ngendaba nje kuphela eze-electoral litigation. Ngitsho phela lokhu okwendaba zamavoti nxa sokubangiswana. Kodwa nxa kungokunye lokhu, ngibona ngani omunye nomunye ulalilungele lokuthi azibizele igqodo lakhe alifunayo. Kodwa ke vele khona uyabe usenzana ukuthi uthathe igqodo eliphandle, umuntu ozamele andize aze lapha eZimbabwe uzahlala emahoteleni lento ezinjalo. Njalo kukanti ke wena ubungazihambela nje u-approach ene amagqwetha esilawo lapha eZimbabwe abaqeqeshe kakhulu njalo abaziwayo ngodumo lokuwazi imisebenzi yabo. So lokho kuhle kakhulu bana, njengeZimbabwe asifundeni ukuzimela sodwa, sisebenzise izinto zethu, hathi bana sibethi lokhu sisebenzisa izinto zangaphandle.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla lezanu PF, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, uGeyina Gumede Saidi uphinde waxoxa locubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Awumangalisi into ezithi kungamangalisi ukuthi kukhona phela abona oziyambi laba ababe bekufihlile bekuthukuzile emqubeni besenzela ukuthi indaba ziphume zibageza. Umuntu wemzini nguyobona kakhulu ingcekeza elapha ekhaya nxa ethe wafika. Abalapha ekhaya abahlala kulowo muzi babe sebejayelela leyo ngcekeza abahlala layo, kubo sekungathi kuyafanana nje. Umuntu ovela ngaphandle ilihlo lakhe lendlebe yakhe sekitsho lamakhala akhe akunuka okubolileyo lapha ekhaya. UZiyambi Ziyambi kafuni ukuthi amagqwetha avela ngaphandle kwelizwe abe yingxenye yalabo ababe phanyeke indaba zabo enkantolo, ngoba uyakwazi alakho. Wesaba mhlawumbe nxa kungokungomatholwane kwakhe lezi zanusi zibuya zingamagqwetha ziza zakubamba kube kanti aluba kakulalutho olufihlwayo nga uthi amasango avulekile babuye abantu benkosi bazozama labo xa bephumelela baqakezelwe nxa besehluleka kube kwehlule lokhu kutshengisela ukuthi kukhona kwaziyo ngokukhanyiswa kwezindaba ezinjalo inkantolo ezinjengalezi akumangalisi ngokuhulumende lo uvele uzonda yonke into nje engathi imtshela iqiniso
lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseGwanda. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le News Daily lodaba lokuthi ugwalo lwezikhalazo zokubotshwa kukamnumzana Job Sikhala labanye ipetition oluthiwa luzasiwa kumanyano wamazwe omhlaba United Nations solulamasignature afika phose inkulungwane ezingamachumi amahlanu 48,000. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ilanga lokuthi abalemibhobho engelancwadi ezisemthethweni bengayisa emapholiseni bengabuzwa selizafika leli langa ekupheleni kwayona le inyanga ngemva kokusiwa kwemibhobho edlula amakhulu amahlanu 509. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio Sabantu, asibingelele Studio 7, ebantwini abaneqiniso, nina enipublisher konke okuliqiniso, eningafihli lutho, eningabi nama-political agendas, hayi, siyanibonga. Lo okhulumayo, Mr. Ngungwi namakhorokhoro, Mr. Ngungwi at Makhorokhoro Plumtree. Please. Kunento engidlayo engihlukumezayo kuningi kakhulu okudinga really all the human rights abakhangele amalungelo awethu awoluntu ya dihlukunyezwa ngapha ama councillors asithu councillor wezana really is violating our human rights just at the moment amadona afuna ukunceda abantu abahluphekileyo bafika ngezimali and ubona ukuthi exactly labantu bahluphekile abadala bangasakwazi ukuzisebenzela ogogo abangakwazi ukuzisebenzela abantwana abangenabo mama nabobaba abangabancedisi yena uyayidiveta leyanto uyifaka kubangani bakhe abesizano zano kutsho ukuthi mungasungwezano awutholi lu so khona okuyana awu kuhlukumeza abantu uthi mase sikhanyele futhi kambe ugogo lo bakithi izolo bewile laphana esehluleka uhamba ukhululo kasakwanisi nokuyofika emfuleni nokuyodinga amadonki akhe usegugile abantwana laba bathiwa ngabazali abanabo abantu ababancedayo kodwa sebehlukunyezwa through just because of izano because of that councillor ufuna ukuthi ebeloke esiyaphambili ephakanyiswa ngamalungelo abanye abantu manje besicela pelo sibile siqakathekileyo ukuthi alibana ama-human rights ebengangenelela ake ngenelele ukukhanyele konke khona okuhla kuningi kakhulu okusihlukumezayo ngiyabonga
nisalibonani Studio 7 ngengabona uziyambi ekhuluma ngokuthi igugurawunda ise-close chapter engathi i-close chapter njani bengaxolisanga yena uyazi ukuthi yena into uyasuta kodwa uyakwazi ukuthi ibandla elibusayo yilo eli-involved lekubulaleni abantu abantu manje abantwana nabazukulu bethu abanawo ama-birth certificate ngendaba yegugurawunda abalampilo enhle langesikolo akufundwanga ngendaba yokuthi bazothi amandebelana kuthi azofunda kanjani abantu ababetshaywa abantu bevethwa sibuhlungu sinje lasabulawela omalume labokhulu sikhangele asihloniphe
ninjani bantu Studio 7 siyabingelela lathi siyajabula ukuthi ama-message ethu ma engafinyelela lathi sike sizizwe sikhuluma e-Studio 7 ukhuluma udavis undumiso nkulu ngikhuluma ngisegoli embingelela umfowethu ngwenya umorisi ngwenya ohlala egoli lapha e-Newlands siyazizwa inkulumo lapha abantu baphawula nje ngenbuya endabeni leyo ukuthi wona ama-sanction Zimbabwe. Laba abantu bayahluleka nje ukubusa. Lokho nje utshona betsha amasanje. Even bengakhipha namhlanje, usuyafika uDisemba iZimbabwe yabelonge njalo. IZimbabwe abantu laba abayebabusa yibo abaluthi imali. Imali iyadliwa lapha. Ngasho ubona abantu abaningi bephonga ujoyina iZANU-PF bengayisapoti. Baba befuna ukudla kuphela. Ngiyabonga, ngiyajabula nami umlayezo wami ongafunda uStudio 7.
Hayi uStudio 7 ninjani lapho bantu bakithi? Hayi. Ukhuluma noPrince lana baba. So bengithinke mbuzi lana kulaba bantu laba abasathandelana neZANU. Uthi kahlaba abantu laba pika kanje. Abantu bebebhizi belandelane neZANU. Kahlaba abantu laba baright kude emakhanda. Beze bebamba umhlangano impela umuntu ethi landele iZANU ehlupheka la ingena mix engelalani ngelani. Hayi bengithi mbuzi mina Studio 7. Laba bantu kahlahle bafuna ukuphalaziswa ngani? Yazi ngani mhlawumbe kwenzeka? Befunela impela imicheme yezibani zonke uzokufakela eBluestone bepalaziziyoni zibapalazise. Ah, badliswani laba bantu laba? Ulilima khona lapha enduneni yenu nale. Lokhu litshela amanga la.
Ye, amatshono mthwakazi omuhle lo Studio 7 omuhle litshona njani kodwa abasakazi bethu esibathandayo. Mina bengicela ukudlulisa lo myalezo nje kwi-government yeZimbabwe ukuthi mawuli gembula igemu kayidlalwa kanjalo. Igemu kayidlalwa kanjalo. Mayifuna ukubuyela egemini, akaqale axolise ngalento abayenza laba belungu ababekhona eZimbabwe. Bebathathela izinto zabo, abanye babo bebabulala. Laba abaxotshwayo laba babaleka bachiza izinto zabo. Bakhona ngale kubo America. Baxoxa labo bona labo bantu akade beyocelwa kubusizo ukuthi ngababuye bezoinvest eZimbabwe. Akula muntu ongamthathela izinto zakhe. Kube kusasa futhi ubusuzomncenga ukuthi kabuye leyinye imali futhi abuye azoinvesta khonapho wamtshontshela khona into zakhe. Waye ungaqala umnikeze lokho kwakudala uthi hayi nanzi izinto zakho lezane engangizithethe. Usungaqala ke ubuye futhi uzoinvesta kakutsha. Usumnikezile leziyana izinto zakhe zakudala for free. So mawuli gembula zama ukuvula ingqondo, uvula amehlo ubone ukuthi imistake yakho ikuphi. Ayikho into ezaphumelela eZimbabwe ngaphandle kokuthi baxolise kuphela.
Salubonani kuStudio 7. Igama nguvela bahleke Ncube ekhaya kusestitching. Lapha mina ngiza kukhuluma ngamabandla wonke nje akhangasela ama-election. Amabandla lawa ungani sephumile endleleni alahleka mbijana. Ngoba amabandla lawa nxa esenza amarali abo asibezwa bekhuluma ukuthi bazasenzelani singabavotela. Instead sibezwa bekhuluma bethethisana bona bodwa bekhuluma ibandla likhuluma ngelinye, elinye lalo likhuluma ngelinye bethethisana. Instead kuthi bona bekhuluma umuntu ekhuluma ngokwakho ozakwenza ngangena embusweni ethi hayi mina ngangena embusweni kuzawube le free education, ngizalenzela imigwaqo, ngizayakha izikolo, ngizagebhela imigodi, ngizayenza ama-price control isinkwa sibe yi-50 cents. Konke lokhu asikuze emarali nawo sizwe izinhlamba kuphela. Hayi manje angazi ukuthi why sebelahlekile endleleni. Lo manje sisabavotela, uyabuvotela umuntu ongakwazi ukuthi uzakwenzelani noma engawina. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani kwiStudio 7, ngabe livuka njani izo zonke indawo. Qale kubingelela ababali bethu benews zeStudio 7 ngithi hayi mina ngiyajabula kakhulu ngokuzibala kwenu. Ngiyabonga sibili, ngiyabonga sibili. Okwami engikucelayo ngomusa kaNkulunkulu ngokuthi asiyekeleni ukukhuluma abantu ngamagama abantu. Siyenze sikwaziyo kuphela thina ukuthi sivotela bani. Umuntu lo muntu i-secret yakho uyazazela wena wena. Singathethisani, singaqamba amagama abantu. Labo kwabo gawule labo abakhuluma into zabo ezingelancedo labo asibayekeleni benjalo. Lingabi le ndaba labo bazabonwa nguNkulunkulu. uNkulunkulu ukhangele ukukhala kweZimbabwe. Sisizafika ke emaphethelweni okuthi uNkulunkulu eyibusise. Ngiyabonga okhulumayo ngumzingayezukuenaingeleni mama munamemori lapho eshabulanyana itikunjani salukwazi sakonyati. Ngiyabonga.
Linjani kwaStudio 7, igama ngu-MK Belupane eshabulanyana. Bengicela nje ukuphawula maqondana lalokho okuthiwa kufuna ukwenziwa nguhulumende weZANU-PF ukuthi funa abantu abangaphandle kwelizwe ba-investe ukuthi kanti behlulwa yini ukuthi banikeza abantu ilungelo labo lokuvota kuqala i-diaspora vote ngaphambi kokuthi bakhulume ngokwenza investment lama-diasporians waye benganikeza abantu ilungelo lokuvota kuqala sicela lisitshelele ukuthi sitshelele bona ukuthi sifuna ukuvota kuqala funa i-diaspora vote ngaphambi kokuthi besitshele ku-investa kulesi scheme sabo leso sebesiqalile asibefuna ukusenza ufuna ukutshontshela abantu imali zabo sebeqedile ngabantu abaselizweni ukudlala ngabo sebefuna ukuzodlala ngabantu bangaphandle kwelizwe khathela abantu be-ZANU PF funa i-diaspora vote first okuqala ngaphambi kokuthi besitshele ngesikemu sabo leso sebesiqalile asibefuna ukusiqala ngiyabonga msakazi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethi +1 202 465 0318. Kwezemelika, iyezi lezulu lesiphepho uHurricane Ian elikhangelelwe ukuwohloka lamhlanje esigabeni seFlorida libikwa selibhodlile kancane kodwa kukhangelelwe ukuba lezulu elikhulu elilolaka elizaqala ukuna ngezikhathi zemini. Kolunye udaba, eliRussia libikwa selifuna ukuvala imingcele yalo ngoba inkulungwane zabasakhulayo zisuka ngobuningi zibaleka ukusiwa empini yakwele Ukraine. Lokhu kulandela ukuthathelwa izigaba zakwele Ukraine ezasezihluthunwe ngamabutho alelo lizwe. Kubikwa sokubotshwe abantu abafika phose inkulungwane ezimbili abale ukuthi basiwe empini. Kodwa umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndibali, uthi akusilo qiniso okwenzakala kwele Ukraine.
Okwenzakala e-Ukraine thina we believe ukuthi i-propaganda nje e-Russia ayisoke yafaya defeatwa yi-Ukraine. Thina as you know ukuthi it is public knowledge ukuthi EFF Zimbabwe, EFF Africa, EFF Liberia, EFF Zambia, EFF Malawi, EFF Lesotho, EFF Swaziland, EFF yonke nje indawo simile Russia. We are very clear ukuthi i-Russia must actually continue to ensure ukuthi baya reclaim i-territory yabo, baya unite ama Russians, baya unite region yabo. Akula lizwe elilamandla njenge Russia elingavunyezwa elingavumela ukuthi omunye umuntu ezofaka ezinye izinto eza endanger e-Russia. So thina si very clear ukuthi hayi okukhulunywa ukuthi i-Russia ixotshwe ngapi ngapi ngamanga propaganda, and we will never buy that. Russia is very strong and Russia will continue to reclaim its territory.
Sizwa kuthiwa uMongameli Putin usebamba abantu ngamandla ukuthi bayokubhalisela ukuba ngamasosha bayokulwa kwele Ukraine. Kukhanya abaningi bayakusola lokhu. Lina njengebandla lithini njengoba siyazi ukubana liyasekela uMongameli Vladimir Putin lohulumende wakhe?
Uqinisile sibili mfowethu ukuthi EFF iyamsekela uPutin and EFF imi loPutin kuze kuyevalwa. Ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi uPutin ufosa abantu ukuthi bekulwa. UPutin ulama enemies amanengi, a-engineer ama-protests akhoza ama-problems wona lawa akhanye ngani abantu baphikisana laye. Ngamanga sihlezi siwazi amanga lawo. Amanga lawo sesike sawabona futhi eZimbabwe whereby ukuthi opposition njenge-CCC iyenza ezinye izinto ezikhanye ngani hayi lapha sokunzima, lapha sokufiwa, yesokwenza lokhu, yesokwenza lokhu, okunye kungamanga kungasiloqiniso. So lokho kuthiwa uPutin kunje hayi ngamanga, ipropaganda, and ipropaganda will continue to be there and thina will never buy propaganda as EFF Zimbabwe.
Aloke ngumnumzana Innocent Ndibali umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kumbe lingaya ku www.voandebele.com ukuze lithole njalo ezinye indaba. Asidibaneni njalo kusasa.